uhulumende nxa kuthiwa khona nguye bekwenzile kambe wasesenza njani kade kulecebo bani. Imibuzo eminingi ngali ndaba leyi isisihlupha. Sicela ukuthi sitshelwe iqiniso nguye yena omele sikhulule ukuze sibone ukuthi kanti izigangi lezi kuyini okwenzakeleyo. Kube sokusiba lama benefits of yawo ukuthi khona abantu ukudemonstrate kwabo amadokotela kumbe yikho okuningi okwenze waze warelizwa lumuntu ku-captivity yakhe kade ekhethiwe khona kumbe isizwe sonke njengoba sizokhala lamanye amazwe yikho kubangele lokho yini egciniwe yini uthayiwe yini lumuntu lowo. Sisadinga iqiniso nathi ukuthi sibe kwazi ukuthi beku-torturing ebehleze endlini esidla ukudla okukabani kuphekwe njani.
Nxa kuyukuthi ngempela wayethunjiwe kumbe wahlukuluswa ubona ingani engabe khona amanxeba acathileyo bayenelisa ukukwenza lokho.
Ye, lokhana benelisa okokuthi lathi singangenela thina esaretayayo singangenela ngoba besingekho ku-army kuphela but kwi-intelligence ye-army besikhona ngoba vele iziprayivele kutrainile lokho kodwa simele sidinga indindinya kube nabodokotela bamanye amazwe abangakhangela ubaba lokuthi khona esitshela iqiniso esikhulule singaze sabelokhu sikhombelana ngeminwe sithi ngabantu bakahulumende hayi kule third hand kulo muntu obhadala abantu imali wabagcina kuma-safe house le wona lokuthiwa kulama-safe house baze bamkhulula lowo muntu ngoba u-itizama wahamba ngendlela enje kodwa abantu bazange bekuphume bayademonstrata ngendlela enzwe ngamadokotela lawo kathesi abantu basile ezibhedlela lapho bengakhangelwa ngodokotela beku-strike amanesi angeke benike umuntu umbheda ukuthi khona ngahlala insuku ezithile eselashwa nxa kuyizigange ezikahulumende kaze phume egcekeni kuthiwe ukuthi ngosibani. Nxa kuyukuthi yizigange nje kuphela ezikwenzileyo zisenzela ukungcolisa uhulumende kumbe ukungcolisa isizwe akuphume sobala lokasikhokhelele ebezilwe ngaphi yikho sifuna ukuthi sibe kwazi.